Iwa ivuka ipondi ngenxa yokuswelakala kwemali yangaphandle kwelizwe. Lokhu sokwenze ukuthi abatshintsha imali baseBrithani osiphatheleni phela balahlekelwe imali eningi kubangelwa ukukhwela ukuqansa kwesisindo semali yohlobo lwebhondi. UNkosazana Ngrivan Ndlovu ngusiphatheleni weNgilandi onceda abantu ukuthumela imali ekhaya.
Ngitshintsha imali nge-1:4 amabhondi. Nginika abantu imali eningi kulokuthi ngibanike imali enlutshwane. Manje imali sisuke ihawa. So kungiluzisile khonokho. Sengize ngicabanga lokuthi ngime ibhizinisi kancane ngoba bekumele banike imali encane kodwa mina bembanike eningi.
Umnumzana Kenan Moyo uyagulelwa eZimbabwe njalo seswele ukuthi enzeni ngemithi engatholakaliyo.
Okusekhaya eZimbabwe kunzima. Abakhokheli bethu baqamba amangabe tshela umhlaba wonke into engekho bathi izinto zaseZimbabwe zonke zilungile. Bona bengagula bale mali bayaphuma bayekwelatshwa emazweni ngaphandle. Mina ngilomali umami ongela mali ukuthi ayekwelatshwa ngaphandle. Nangazi umdingelo kuyimadlana khona kokuncane. Ema-chemistry angkhona kakula mithi, kakula lutho. Kodwa bona bayabetshela umhlaba bethi yonke into ilungile, yonke into ilungile beqamba amanga.
UNkosazana Chele Dlamini ungomunye ogulelwayo. Laye ke uyafakaza.
Mina ngilomama omdala wami ukhulile and ule BP bengimnceda ngokumthengela amaphilisi ekhaya. Manje akhwelile intengo yakhona and angazi bakithi ukuthi khona senza njani. Yakwazi senze sifele ngabadala ekhaya. So sokusithi ke sokumele ngiqale ukudinga abantu njengoba mangekho ekhaya, sokumele ngiqale ukudinga abantu ke abaseke South Africa abazothenga behambisa noma etholakala eSouth Africa, but khona lokho ukuthi ukuthola abantu futhi uthumeza ngesinye futhi stress. Ay,
umnumzana Alexander Ndoda uthi abaphathi yibo abenza imali swelakale ngoba yibo abanikazi be-black market.
Sekulohlupho olukhulu sibili ngoba kathesi ma sithumela imali yakhona kayisekho, abantu bayilindela amalanga amaningi. Lanxa isithathwa besithi bayithatha sekuthiwa nxa sithi bengayisebenzisa kumbe batshintshe ngamabhondi lawo imali sihamba siphela. Sokulalokho abakuthi ikuspina imali, i-black market kayime, yiyo esiletha udubo kakhulu.
Izizalwane zeZimbabwe zithi azazi ukuthi zenzeni ngomumo oselizweni ikakhulu abagulelwayo. Bathi kulobu nzima njalo sebephelelwe ukuthi basize njani lokuthi benze njani ukuthi bancedise izihlobo zabo ngoba imali dololo ekhaya. Ngimele Studio 7 eLondon, igama lami ngu-Ezra Chisa Sibanda.